akula hlelo olukhona lokuthi kuplanwe ukuthi nxa isikhathi sanje sifika yonke into ibe khona. Njengoba nisazayo iminyaka yonke le hulumende le yehluleka nje ukuba le nhlelo ezikhona ezinhle ezidlulisele ukuthi abantu bathole inhlanyelo. Khona nje ukuthi kwabo kwavela ngapha ukuthi abantu baphongunikwe inhlanyelo kumbe i-fertilizer. Nje abantu abafuna ukulima bathenge i-fertilizer lezi at subsidized rates, njengobana kwakuthiwa ukuthi zaku-subsidize ukuze abantu benelise ukuthi balime. So nxa kungenziwanga lokho vela kulanto engahamba.
Nxa sesikhangene njalo kuthiwa-ke inhlanyelo le-fertilizer iyasilela endaweni eziningi, kambe kumele uhulumende enzeni ukuthi avaleke khonokho okwenzakalayo?
So kule sikhathi esukuthi kuthiwa uhulumende enzeni, kwakumele enze khona kwenithe mna bahluleka ukuhlela, kwakumele kwenzakale. Khathesi akuselanto abangayenzaka, bayekele amakhampani akhona la akwazile ukuthi baqoqe i-fertilizer nenhlanyelo bathengisele abantu laba bale mali. Abantu abafuna ukulima vele bazathenga, bahlanyele, bafake i-fertilizer, bahlanyele. Abaningi laba abanye abathole benikelwe i-election ama-fertilizer lawo, bathengise, bathengisele laba bala mapulazi. Vele into yakhona kayiphathanga ngendlela eyinsiminyaka yonke yona lezi.
Siyabona njalo ukuthi kulabanye abajala ukuthatha-ke inhlanyelo endaweni ezinjenge ze-GMP babe sebeyithengisa. Bangayithengisa khonaphana kodwa ababotshwa. Kwenziwa kwini khonokho Dlodla?
Loko angisho bayithengisa ngoba bona bevele bengafuni ukulima njengoba sengiphile. So ukuze babotshwe kwabe kufuneka sibili kulo mthetho elizweni, njengoba sazi ukuthi umthetho kawukho kulona lelizwe abantu benza ngentamo. Njalo bona labo bantu abanjalo ungeke wabajezisa ngoba i-fertilizer lele hlanele babethelwe ukuthi kulama-election abebuya komnye umnyaka. But njengakathi sinjengobana kuzawa lama-election, akula muntu ongajezisa abantu bona labo ngoba ufuna ukuvotela. Babenikelwa khona ukuthi khona bezabavotela bona laba abantu ababusayo labo.